VOA Ndebele.
Ngalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosihlanu mhla ka 10 kuMabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ekhankasela kulondolozwa kwamalungelo oluntu isimangalele amapholisa lamasotsha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza uZulu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Ende lokuthi abantu abamarketi bephenduka kuyinto enhle, but umbuzo ukuthi kwenziwa genuinely kumbeni ngoba iningi labantu laba ngamafarmers esawarisekayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni phansi kwezibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus.
Uhulumende kaplani weZimbabwe uyalandela kuphela lokho okuzwe kwenzakala kwamanye amazwe ebesezama ukuthi ekufake eZimbabwe. Akuhlangani, akufanani.
Uhulumende weleSouth Africa wengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwelizwe phansi kohlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights isimangalele amapholisa lamasotsha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza abantu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Inhlanganiso le ithi amapholisa lamasotsha ahamba engenela abantu emayadini abo ebahlukuluza ngendlela ezijiyeneyo. Inhlanganiso ithi njalo abomthetho laba bazichaya indiva iziqondiso zokuzehlukanisa i-social distancing ngesilungu okwenza kube lengozi yokuthi bangathelela abantu igcikwane leli. Inyathelo leZimbabwe Lawyers for Human Rights liza ngesikhathi inkundla yesite ibika ukubana kulowesilisa ofileyo kobulawayo ngemva kokuchaywa ngamapholisa esithi uphumeleni phandle. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uveze izolo ukuthi amapholisa lamasotsha azaqinisa isandla sawo ukuze abantu bahlale ezindlini kulandelwa umthetho wokuvalwa kwelizwe okwamaviki amathathu. Uhulumende uthi kulabantu abalichumi lanye asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus njalo abathathu yibo asebetshonile. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi bengaba baningi abantu asebefile ukwedlula inani elikhulunywa nguhulumende.
Okuluhlupho yikuthi ilizwe lethu yonke into eyenzakalayo iyenzakala ndiva, ngoba thina into yethu yonke yinto leyana engani zimbanje ukuthi kuboniswane obala njengamanye amazwe ukuthi bantu sesilohlupho olunje kasenzeni so kawusoze kubone. So uzathola ukuthi bakutshela ama-figures ethu alo abantu asebe-test positive. Kungani? Ngoba kulutshwane abantu osokwenziwe ukutest, njalo la-awareness inilutshwane eyenzakele emaphandleni ngengakhangela indawo eziningi-ningi abantu vele bazihambela nje as if akulanto eluhlupho. Yona leyinto yokuthi i-lockdown abantu emakhaya bayithatha njengento emadorobheni, balutshwane emakhaya bakuthatha serious ngoba akuzange kwafikiswa ngendlela lile yiyo bachasiselwa ingozi ye-corona. So mbona ngazathi njengelizwe besikuthatha njengemfa ye-next door. Yikubone ilizwe lethu elidubekayo lisithi lizancedisa iChina, kodwa uzibuze wethu ukuthi uMonica ukuthatha ngapi. So mbona ngazathi konke khona kuya kutshengisa ukuthini ilizwe lethu lilohlupho olunjani. Njalo yonke into yona leyi isenzakala, akukho uhulumende wethu esingathi usekwenzile ebantwini bakobulawayo. Ayenziwa ama-test vele ku esenziwa ama-test umuntu loyibhubha ilanga elilandelayo. Uminister July Moyo wathi ukuthi umuntu engaze banje ukuba positive uthathwe siwe khona leso sibili. So into yethu yonke ilosizi, abantu bazaphela ngoba akukho kukhona.
Abantu kabakunanzeleli yini ukuthi bazifaka engozini ngokuphuma besiyadinga impupho lokuya emikambo esivuliwe?
Abantu akukho abangakwenza baba ngoba ngakhangela into leyi i-announcement ye lockdown yenzwa kungolesihlanu. EZimbabwe ungenza into ngolesihlanu ntambama, it means ukuthi we've got half a day nge Saturday a business, Sunday is your business day, Monday so we lockdown. So i lockdown le iyenzakala umise isiyenzakala ngaleyo ndlela. Iyenzakala abantu i business days ingasekho bengalamali. So abantu eZimbabwe vele impupho ibisi into ehlupha indlala ibhahile la. Njalo ithi bhahile njalo wonke umuntu ololutho longalalutho ngoba sokukonjani sokukondoda zibonele. Abanye bathatha izinto laba balamandla bezihambisa ku black market. So abantu i lockdown le iyenzakala abantu bengalampupho, bengalachukela, bengalamafutha. La namhlanje ngahamba emagrosa khonoko kunzima ukuthi kuthole and izinto ukuthi abantu sebetshona besendlini. Abantu sebesidla kakhulu ngoba kusela into akusela movement. So mbona ngazathi vele konke khonoko ama efforts wonke lawa awancedi ngalolu. And lokuthi abantu abamarket bependuka kuyinto enhle, but umbuzo ukuthi kwenziwa genuinely kumbeni ngoba iningi labantu laba ngama farmers esawarisekayo. So kuyabe soku affect our political constituents. So into lohlupho ukuthi into zethu zonke zitied to politics.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu esigabeni seMandebeleni eBhejwe likaZulu ubexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni besenqabela abachayeli bezimoto kanye labantu abahamba-hamba mahlayana ukwenzela ukwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Embikweni awethule izolo ntambama umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi beqhubeke ngokuhlala ezindlini njalo bengathintani mahlayana. Lokhu kwenzakala umanyano we-United Nations ubika ukuthi kungaba lo monakalo omkhulu eZimbabwe le-South Sudan amazwe la engahlaselwa ngumkhuhlane we-coronavirus ngenxa yomnotho welizwe ophansi emazweni omabili. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso ye-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule oqala ngokusipha umbono wakhe ngokwethulwe yi-United Nations.
Thina njengeqembu le-Economic Freedom Fighters eZimbabwe siyavumelana lokubona kwe-United Nations, umbono we-United Nations lo, ngoba iZimbabwe ilizwe eliphakathi kwesimo esibi esomnotho. Abantu baswela ukudla, indlala ikhona kakhulu. Silabantu abakuhulumende abasebenzela imuli zabo bengabantu abangathathi umsebenzi wokusebenzela abantu bewenze umsebenzi wabo wakuqala abazinikela wona. Ngokunjalo abantu beZimbabwe bakubanga elibi kakhulu ngoba izibhedlela zeZimbabwe azisasebenzi ngokugcweleyo, eziningi zakhona seziwohlokile, eziningi zakhona azila mithi, eziningi zakhona azila michina eqakathekileyo. Izibhedlela ziyingozi zona ngokwazo. Yikho umkhuhlane lo nxa ungachaya kakhulu eZimbabwe ungathintitha abantu kakhulu, sibili kakhulu. Yinto le esikhangeleyo kakhulu thina singabeqembu le-EFF sisilwa khumbuza uhulumende njalo nje. Sisithi uhulumende kumele afake imali eningi ukuze alungise izibhedlela. Lokhu ukuthi uhulumende agoqe izandla acele abantu ukuthi bayenze uhulumende yena kungayishiyi okhokela abantu, kumbengeza abantu bamabhizinisi, kumbengeza abantu ababuya bezonika uhulumende uncedo. Uhulumende kaplani weZimbabwe uyalandela kuphela lokho okuzwe kwenzakala kwamanye amazwe bese zama ukuthi ekufake eZimbabwe. Akuhlangani, akufanani, kuyafanana lase South Sudan. Kodwa South Sudan ke bona bebe yilizwe elingathi lingachayeka lalo kakhulu kufanana leZimbabwe ngoba kade besempini esikhathi esinengi. Yikho ilizwe lisazama ukuthi libuye libumbane kodwa ke akulazi izinto eziningi ezinjenge infrastructure singawe sithi infrastructure ye South Sudan. Thina eZimbabwe sibe singazathi singcono kodwa ke uhulumende wethu uyehluleka. Kanti kuqakathekile ukuthi kuvikelwe labo abasebenza ezibedlela bathole impahla zokuthi bazivikele kumkhuhlane lo we-coronavirus. Hatshi ukuthi uhulumende ebe eyakha izibedlela emaceleni eyakhela iziphathamandla zikahulumende lemuli yazo. Labangane beziphathamandla zikahulumende bethola izibedlela ezingcono, izibedlela ezilemithi. Lokhu siyalwa ngakho thina singama-economic freedom fighters sithi hatshi asiyo into okumele yenzeke eZimbabwe leyo.
Manje kuyini uhulumende angakwenza ngaphandle kokukhuthaza nje ukuthi abantu bahlale ezindlini?
Kanti kuqakathekile ukuthi kuvikelwe labo abasebenza ezibedlela bathole impahla zokuthi bazivikele kumkhuhlane lo we-coronavirus. Hatshi ukuthi uhulumende ebe eyakha izibedlela emaceleni eyakhela iziphathamandla zikahulumende lemuli yazo. Amapholisa okuyiwo okumele ebe yiwo aqhuba umthetho, abe yiwo atshengisa abantu indlela eqondileyo yokulandela umthetho, kodwa yibo abahamba besiyafaka abantu ezimoteni, begcwale ezimoteni, bebathwala bebahambisa ema-police station bengaqakathekisi lokhu esikubiza sisithi social distancing. Kuyasikhathaza kakhulu thina njengeqembu le-economic freedom fighters. Nxa amanzi engekho emalokishini, kungaba njani ukuthi uhulumende asebenzise amasosha, amasosha eZimbabwe alama-equipment amaningi? Bengathatha lezi mbiza ezinkulu ezamanzi, amadramu amakhulu amanzi, befaka emalokishini, amalokishi lamalokishi ebe le ndawo lapho azahamba khona ethola amanzi ahlanzekileyo. Kumbe uhulumende njalo engayenelisa ukuthi afake imali eningi kube nezisebenzi eziningi ezizolungisa udaba lwamanzi, ukuze abantu bahlale belamanzi ahlanzekileyo, bathole amanzi ahlanzekileyo. Lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu benelise ukubana bageze, bagezele izandla, abantu benelise ukuthi bevikele, balwisele
lo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Machomola Balule, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esePilitane. Uhulumende wele South Africa usengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwalelo lizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus eselibulele abantu abalichumi lasiyagalombili kulelo lizwe. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule lelinyathelo izolo ecela uZulu ukuthi alandele izinqumo lezi lanxa zibuhlungu, kodwa kuqakathekile ukuthi kwenqatshelwe kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa, eyeZimbabweans living in South Africa, umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena.
Indlela igcikwane lele limemetheka ngakhona lapho sokufike khona phezu kwa 1800, ngoba wathi ekhuluma umongameli ngamaviki amabili adlulileyo bokulabantu abangu 61 abebelalo leli gcikwane, kungekho obesedlulile emhlabeni. Kodwa ngemva kwamaviki amabili abantu abaleli gcikwane sebefike ku 1800 kusiya phezulu, bese kuthi kulabantu abangu 18 asebesolakele emhlabeni. Lokho kutshengise ukuthi kusadingeka ukuthi kuye kuhlolisiswe ukuthi abantu bahlale emakhaya, lokho ngolwasemzini esitilo ukuthi kubonakale ukuthi kungenziwani ukwenzela ukuthi leli gcikwane lingamemetheki. Kodwa umongameli uthi maye khuluma umongameli Ramaphosa uthi yena ukukhuphuka kwaleli gcikwane abantu behlele emakhaya kuba ngcono kulalokho belikhuphuka ngakhona abantu bengahlala emakhaya, ethi yena selingalikhuphuka nge-4%. So ke kusho ukuthi ke uhulumeni uzama ukuthi abone ukuthi kusiyaphela 2 weeks lezi kuyabe sokuhamba njani.
Ungasiyela ukuthi zikhona yini indubo ezibhekane labavela eZimbabwe ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe leSouth Africa?
Uhlupho yebo lukhona, ngoba abantu baseZimbabwe abaningi bazisebenza, kunje nje bahlele emakhaya abakwazi ukuthi indaba zamarenti, ukudla, ukuthumela ukudla emakhaya kuzahamba njani. Yikho kuhlupha izalwane zeZimbabwe eziningi kakhulu ngendaba yokuthi kabasoze bahole, ngoba siyakwazi ukuthi ngenyanga ngonyaka April bebeholile ngoba bekufakwe i-lockdown le yokupheleni kwenyanga. Kodwa ke khathesi sokuthatha inyanga yonke behlele emakhaya kuzaba into enzima. Bakhona futhi abanye ababezama ukuyathatha ama-permit okuthengisa emgwaqweni. La ukuthi abawathathe bakwazi ukuthi bathengise. Abanye babo balazo lezi ndawo zokuthengisa kodwa abalancwadi ezibavumela ukuthi babe se-South Africa. Okwenza ukuthi kube nzima ukuthi bathole la ma-permit ukuthi bathengise emgwaqweni.
Lo ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabweans living in South Africa. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulowesifazane obhubhe eChiredzi elezibonelo ezikhomba ukuba engaba ebulewe ngumkhuhlane wecoronavirus. Ngalokho kubikwa abezempilakahle bethethe amasampuli ukuthi ayohlolwa eHarare ukuze kubonakale ukuthi ubulewe yicoronavirus impela na. Iphephandaba leChronicle lithi owesilisa owabulawa ngumkhuhlane wecoronavirus edolobheni lakobulawayo engaba wahlangana labantu abangamachumi amane lasikhombisa i-47. Abantu laba bahlala emalokijini lasemayadini kodwa kubikwa abezempilakahle bebadingisisa ukuthi bahlolwe ukuthi bengaba bathelelwa na leli gcikwane. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Nalibonani basakazi beStudio 7, mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni uGomagoma Village Ward 9 Makhulela Plum Tribulili Mawest. Ye hayi lapha bafowethu kunzima sibili sisemakhaya khona apha emareserva. Abantu bathwele nzima yayikakhulu indlala njengoba umnyaka ophelileyo kungalinywanga nalo nyaka kungalinywanga. Hayi izihlobo ziphethwe indlala sibili wakithi asazi ukuthi vele njengoba kunganyakazi. Abaningi vele bathembele khona lo kwamumbu lo abaphiwayo. Kwavalwa yonke into lapho esigabeni sakithi. Hayi bakhale izimathosi abantu balala ngendlala. Alala ngendlala mpela hayi nomkhuhlane siyazama siyukuhlonipha lokho sikutshelwayo kodwa hayi indlala. Hayi ngiyabonga basakazi beStudio 7 liphephe lani kona ngapha.
Sanibonani basakazi abahle. Ngombono wami umsakazi into elokhu ihlupha elizweni lakithi njengoba nje lokho kwenzakala lo mkhuhlane inani lokho elingani liyakhuphuka. Chukuthi ngapha abantwini basesindebeleni umsakazi wami kuzoba nzima kakhulu njengoba omunye seze wasweleke suka kobulawayo akunasibhedlela esibhekelane le lomkhuhlane lo esayidini lasemathebeleni. Chukuthi umsakazi wami umuntu engasuka eVictoria Falls eze ziyofika eHarare ngafika ephila uma esebanjiwe elwa lomkhuhlane umsakazi. Iyabonisa sobala ukuthi izano iyalokhi lomkhuhlane wona lo owakuqala sasisola sithi mhlambe ngumongameli umga nanga kwala esephethe umsakazi wami kuyamehlula namanje lokho divide abantu yehlukanisa abantu ukuthi uma semathebelendi lokho ufanana negama laba balikhulumayo uqaleni ukuthi uyidistinct ngoba kuyabonisa ngeke usuke eVictoria Falls uzuziyofika eHarare kungela sibhedlela umsakazi wami emathebelendi yonke esimelana lomkhuhlane wona lo ukuthi yonke into yabo bafuna kwenzakale kubo emashonaland. Kubonisa sobala ukuthi abantu besindebeleni abalandaba labo.
Salibonani basakazi nabalaleli beStudio 7 okhulumayo nguThabani Mhlaba. Mina ngiqinisa kakhulu amakholwa ngalenyanga yePhasika njengoba amakholwa engasakwazanga ukuthi ahlangane. Kodwa ngithi lapha bakhona abantu abazama ukuthi bakhuleke. Nenkundleni zokuxhumana abantu bazama ukuthi bakhuleke, baqinisane. I-corona into edlulayo bantu bakithi, into edlulayo. kodwa masibheka futhi lencwadi ziyakufakaza ukuthi lezi zinto bekufanele zenzeke so akungabi isimanga esikhulu kakhulu kithi mpinde mpingelele kakhulu lebandla lami laseGoli khona le South Africa eSoweto lezulu laphakade elikhokhelwa ngumfundisi wami uSikhondla ngithi nabo lapha abakhona mabaqine ngedolo inkosi khona ngiyabonga
basakazi ke Studio 7 basakazi abalungileyo ngithanda ukubana ngisho la mazwi ningamazwi amalutshwana nje mina nguSwanda R. Swanda lapha eGogwe ngithanda ukubana ngibe lo mbuzo nje okwa uhulumende yena uyakunanzelela yini ukuba leli inani labanjwa ngumkhuhlane lo liyakhwela na uyakunanzelela yini ukubana kukhona okushotayo na ngikutsho lokhu ngokuba alubana uhulumende ekunanzelela alubana uhulumende ekhathazeka ngalokhu angimboni ukuba ngabe leli inani ngabe liyaqala ngoba thina sikhangelele ukuba inani leli lehle nxa inani leli seliqasa kutshengisa sobala ukubana kukhona uhulumende lapha angabambi khona uhulumende kufanele abe lezikwaniselo ezeneleyo ukuze abantu bahlolwe ngokuqinileyo ngoba kuyatshengisa ngenani elikhulunywayo ukubana abantu abahloliweyo balutshwane kakhulu kuleli ilizwe leZimbabwe ngalokhu kuyatshengisa ukubana uhulumende hathi akaphathekanga kangako uhulumende kazimisele uhulumende kaphatheke ngoba inani elihlolwayo lincane kakhulu balutshwane kakhulu ngalokhu kuyatshengisa ukubana umkhuhlane uzakhwela kakhulu ngesizathu sokuthi baningi abantu abangahlolwayo baningi abantu abagulayo so sibe sicela ukubana uhulumende adinge izikwaniselo uhulumende azimisele ngalo umkhuhlane adinge okupheleleyo anike inhloli odokotela izinto ezeneleyo bakwanise ukukhangela ngokupheleleyo laba abangabe begula abangabe befanele ukuhlolwa ngiyabonga
hello Studio 7 mina ngikhuluma lapha ngomlamuleki ngidaba ngaseGwanda ngilapha ngaseSouth Africa eyi ngithanda ukuthi ngethe la amazwi kubantu baseZimbabwe abasekhaya baseGwanda ukuthi benanzele kakhulu umkhuhlane we-coronavirus asomkhuhlane wokudlala odante ngadlala ngayo njengeflu hayi lo mkhuhlane uyawulala abantu abazifundisa ukugeza izandla ngemihla ngemihla amanzi anesepa awukhethile isepa yisepa enjani bezama ukunqabela kakhulu ile nto leyonatha amanzi ngamankomitsho beshintshana nabantu bezama ukusibile ukuthi benanzele kakhulu eligciwaneli liyabulala if uma benamalemoni bezama ukuthi bezisize ngawo bebele kubephuzaphuza amalemoni isikhathi seflu kathesi isikhathi seflu kathesi zama ukusibile ukuzisiza kakhulu sibile ukuthi bebele kubenqalela labo besile lapha laphayana ngokuthi balibona ilizwe lakithi elezimbabwe ukuthi alimanga kahle lime ngonyaka lilodwa ngendawo yokuthi abanelisi abananto ezigwane ezaneleyo so bezame ngemandla lathi sinye sase-South Africa manje sihlezi ngasezindlini akule lapho esiyakhona ugeza izandla every after 30 minutes ma usukuma usithi yangaphi phenduka ugeza izandla hambi ifoni yakho okuqedile kaphansi ugeza izandla ngongahambi lutho okwenzayo
sakubonani balandeli Studio 7 kunjani lokukhulumayo kulidlovu mina into engiphethe kakhulu emoyeni wami le ndaba yokuthi kube lo muntu odlalela emsakazweni la umzekelo lo bhuti ade khuluma ethi kuzaba lolulako oluzayo abantu mabazile siyakucela bhuti ukuthi usihloniphe ungathola isikhathi njalo futhi uma ufisa ukukhuleka khulekela bona labo abantu abagulayo zona lesi sifo esikhona sibhekana nesifo sinqobile lesi sifo esikhona kuqala esifana labo-corona abantu sikhuluma into ezi-serious wena zobuzo uzodlalela lapha kuthi dlalisa imiqondo yabantu ngendlela engayisiyiyo siyakucela futhi ukuthi kuhlukana lenkulumo ezifana nazona lezo asizithandi sisegayeni nokuhlupheka sikho ngokuthi njani but kwaloku ukukhuluma sikuthandi kurongo futhi makuphinde kwenzwe ngaloko siyakucela lana ngicela ukuthi irecord leli idlale lento dayizwe ukuthi lento odlala ngayo asiyithandi
kuhlelo lweni lwezolo ntambama mhla ka 8 sibe lokumangala okukhulu ngokuzwa ukuthi eBulawayo sokube lo muntu oyedwa osefile mina ngombona isinyathi ngiseBulawayo okuzwisa ubuhlungu kakhulu i-ignorance ekhona kubakhokheli bethu mayelana lalo mkhuhlane ikakhulu uhulumende lengatsha zakhe eziningi ngile themba lokuthi osokwenzakele kukhulu kakhulu idamage esiyenzakele ebantwini bakithi kungalandlela zokuchasa information ebantwini
ngiyabingelela abalaleli kahle bakwa-Studio 7 jabula ukuhlanganela ngohlelo lolu e-Studio 7 lakho konke nje kusezinhliziyweni zethu singakukhuluma sibonisana sincedisana ngegama lenkosi ujesu ekhiphosi ethu umsindisi ngithi mina ngiphethe ngenhliziyo yami nginokufisa ukukhona enhliziyweni yami ngalokhu ukuthi njengalokhu esisezindlini nje sivalelwe ngalo mkhuhlane we-corona eze ngifisa ukuthi labo abakhokheli bethu ngabe belwisa kakhulu ukuthi sifunile le imithi ngayezo ukusiza imiphefumulo yethu kungabi inani lokhu elikhuphuka nje kusiya phambili bengithi ngabe siba lolwazi lokuthi lapho okutholakala khona lo muthi ongasiza thina imiphefumulo yethu bewufumane lowo muthi sazi ukusinda ukuthi lanxa siphumele ezindlini sithole ukuthi siyasindiswa lanxa sivalele ezindlini lapha kanje hhayi ngenxa yalo mkhuhlane labe besiba le mizamo yokuzama ngalokuthi ngabe ngasisindisa kanjani kungabibi njalo phinde sifele ezindlini njalokhu sivalele ngezindlini singaphumeli ngaphandle ukuthi kuswelekale le mithi ukuthi sisindiswe ngayo so ngiyacela kakhulu lokhu enkosini yethu ukuthi laba abantu bangabe bakhaliphisa bakhokhele bethu bakhaliphe ezingqondweni ukuthi nxa sivalele kanje nabe bebele mizamo yokuthi bafune imithi le
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp ngesikhangele esivela kwele Melika ngamafitshane. Iziphathamandla zempilakahle zithi idolobho leMichigan yilo eselile nani elikhulu elikhokhela ngokuthelelana kwegcikwane le-coronavirus phambili kule New York. Kubikwa kubhubhe abantu abafika phose inkulungwane ezimbili i-2000 ngelanga linye elayizolo. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuqansa kwenani lokhu kutshengisa ukuba kumemetheka kwegcikwane leli sokufika emaphethelweni kulelo dolobho. Kubikwa njalo idolobho leWashington DC lalo lingabhekana lodubo olufanayo kumalanga amalutshwana alandelayo. Ka loving there ingoma ethi yona Poco Mania Day sigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu isimangalele amapholisa lamasosha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza uZulu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. umongameli Emerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni phansi kwezibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Uhulumende weSouth Africa wengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwalelo lizwe phansi kohlelo lokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi libe lempela viki elithukele.